okokuqala sebe sinamicimo emicabango emihle kakhulu ukuthi singayenza njani amabhizinesi, singenza lokhu nalokhu. Kodwa okokuqala safiki kuendabeni zokuthi yona vele wona amabhanga abe vele wona eseHarare, wonke umuntu olimela enza izinqumo akunike leyo mali eseHarare. Siqalise nje sikhulume ngokuthi nabanye bethu indlela esemapresentation ethu, amaphepha ethu ayabe engagwananga, ayabe engenelanga futhi ayabe engenziwanga kuhle. Kuswelakala sometimes uciko bona beyalobo ukuthi kwenziwe sikwenze kahle izinto zethu ziseleke. Futhi okunye okuhluphayo ngokuthi uzathola ukuthi ukuze ibhizinesi yomuntu engayeke njanga kuba lama-youth games lapho, kumele abantu abathungayo basubmite bathole amathenda. Kodwa lo kufuna abantu babe lama-SPP number, abantu bakobulawayo babe ngenawo ama-SPP number lawo, batholakala e-State Procurement Board eseHarare. So kuba zina umuntu oseluphala ukuthi azahamba eHarare ayibhadala leyo $268 efunakalayo aphiwe leyo number. Kanti zina lezo zinto yizo futhi ezidetermine-ayo ukuthi uyayithola ibhizinesi kumbe kawuyitholi.
Kuyini okunye okungakubangela ukuthi abantu behluleke ukusungula amabhizimusi?
Le ndlela futhi lakho yosikhathi abokunye ama-proposal amanye ethu esebe siwabhala, uyawubona ukuthi umqondo ukhona kodwa indlela obekwe ngayo ubuciko bangkhona kwesikhathi buyasuka busilele ngenxa yokuthi sehluleka ukuthi sisebenzelane ndawonye sincedisane. Babe bekhona phakathi kwethu abanelisayo ukuthi basibhalele ngendlela eyiyo, kodwa thina ngenxa yokuthi omunye yabasebenzi sisaba ukuthi ngingabhalisa umbono wami komunye uzajontsha i-idea yami. So kuhlanganisa ama-factors wonke wona lawo.
Kuyini kahle kahle okusilelayo ikakhulu siyabona ukubana njengokutsho kwakho amathenda akhona lokunye okunjalo, kuyini okwehle okusilelayo ukuthi abantu baphakamise amabhizinisi?
Okokuqala angithi umuntu uyarejista ibhizinisi ithi lapho uzathola ukuthi abaningi abantu bayenza imisebenzi emihle kakhulu, bayabaza, bayenza imisebenzi encomeka kakhulu, kodwa kabarejistanga, abanamankampani arejistad. Kanti amatenda ayabe efuna abantu abarejistileyo amankampani abaphela ababhadalayo imithelo le ethiwa yi-tax ezimra, abalama-tax clearance. Abantu abaningi sebesenawo bona lawo ma-tax clearance. Kanti ikhe kulula-ke nxa useHarare ukuthi uthole ukuthi ikampani yakho irejistwe, ngoba ema uyahamba nje ubhadale R5 uyefika e-ofisini yakhona bakwenzele ne-message khonapho. Kanti nxa ukobulawayo kumele ubhadale $5 ne-message uphinde ubhadale, bacina sebeqhatha labantu abanye ukuthi ngama-consultants laba kupakushaje $250 ukwenza into kadiza kade ungayenza nxa kade ungumuntu oseHarare, kade ungayenza nge-$10. So khona khala ukuthi into zonke zi-centralized eHarare, yikho kwenza amantu ama-business amanye abantu abangekho eHarare acine siba ku-disadvantage.